Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu umhlazi ku 16 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi useze wavula yonke imingcele yelizwe ebivaliwe kweminyaka phose emibili ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Ukuvulwa kwamabhoda lokho sokwenziwe ngokusemthethweni kuyinto enhle kakhulu ngoba kuzodala ukuthi kube lula for izizalwane zakithi ukuthi zikwazi ukuchapha zisiya ekhaya zingahlunyezwanga kumbe zingadizanga.
Ukudilizwa kwedale elimqoka elebandla le-Citizen Coalition for Change okuthiwa kwenziwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kwesatshelwa ukuthi kungaphazamisa umkhankaso waleli bandla.
Baza kwakubumbane okunjalo bengazange bazwana izolo, kutokwezolo ngokwezolo namhlanje sikuthatha okunye ukusebenza.
Inhlanganiso yabaphathi bezikolo eZimbabwe National School Heads Association ithi izakhweza udaba lokumiswa umsebenzi okwenziwe ama tichala nguhulumende emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uthi useze wavula yonke imingcele yelizwe ebivaliwe kweminyaka phose emibili ngenxa yegciwane le-coronavirus. Kodwa uthi abantu abangena elizweni kumele baveze ubufakazi obukhomba ukuthi bahloliwe phakathi kwamalanga amabili bengakaqhubi uhambo lwabo batholakala bengelalo igciwane le-coronavirus kanye lokuthi bahlatshwe amajekiseni okulivikela amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo. Untungameli Nkomo we Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Kuzodala ukuthi kube lula for izizalwane zakithi ukuthi zikwazi ukuchapha zisiya ekhaya zingahlunyezwanga kumbe zingadizanga or zingathatha ama-risks zingena emanzini or zichapha umngcele ngokungemthetho emaceleni. So into enhle, kodwa kwesimangalisa ukuthi uhulumende lo uza kusho kanjani ukuthi ufuna ukuthi umuntu abe fully vaccinated. Kusho ukuthi usephoqa abantu ukuthi babe vaccinated. Leyo nto akumelanga ibe ngumgomo ukuphoqwa. Uhulumende wakithi uyakucacisa nje ukuthi izenzo zakhe kwesinye isikhathi ziyaphithana nokucabanga.
Yebo, isivuliwe imingcele, kodwa isibone kunyanga ezedluleyo abantu bebengena nje lokuphuma elizweni besiya kubo South Africa, kubo Botswana, besiya ngaphi langaphi. Isingathi ukuvulwa kwemingcele yonke osokwenziwe lokhu kuletha umahluko omkhulu yini? Njengoba ngiyathi ukuthi hayi ibivuliwe nje imingcele abantu bekhona ukuhamba-hamba.
Kona eqinisweni izizalwane zakithi siyazi ukuthi bezihamba bezichapha bezingena beziphuma ngoDisemba onalo siyazi ukuthi abantu bahambile benelisa abanye ukuya mpela emakhaya, abanye bathikazile ngoba yena lo hulumende lo ongathi uhlulwa ukucabanga ubekwenzile futhi ukuthi athi yena afake umgomo aphinde angawubophi umgomo lo. So kwathikaza abantu abaningi, abantu bagcina bengayanga emakhaya, abanye bazitshela ukuthi hayi ngcono silandele umthetho. Nezethekele zazingeza elizweni entweni ze-tourism zagcina zikhansila inhlelo zazo zokuvakashela izwe lakithi. Kuyakamangaza nje izenzo zikahulumende wethu, ungathi uyathatha nje izinqumo kodwa angazihluzisisi. Kuyasimangalisa kakhulu njengoba namanje sesithi yena kuphoqeka kwabantu ukuthi kaba hlatshwe amanjekiseni wonala okuvikela.
Mnumzana Bongani Mkhwananzi ngwenhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eyeZimbabwe Community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Udilizwa kwedale elimqoka elebandla leCitizens Coalition for Change okuthiwa kwenziwe ngumkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa kwesatshelwa ukuthi kungaphazamisa umkhankaso waleli bandla. Lokhu kutsho ukuthi uMnumzana Chamisa kasela abasekeli bakhe abathathu ababalisa uMnumzana Welshman Ncube, Tendai Biti, Lynette Karenyi Kore kumbe enye inkokheli yebandla emqoka. Abazi ngokwenzakalayo kuleli bandla abakade bengamalunga edale lenkokheli le lisabizwa ngokuthi MDC Alliance abale uqanjwa ngamabizo batshele iStudio 7 ukuba ikomiti le isichithiwe kulandela ukuxotshwa kwabaningi nguChamisa ngokwakhe. Kodwa isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere ulandule limbiko. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Vele nje indlela yokusebenza nxa usakha iqembu liqala phansi ukuthi wakhe ubuholi besikhatshana ufake izinkokheli zesikhatshana ukuthiwa phecelezi interim leadership. Kuba le lamakomiti awesikhatshana ku province, ku district, ku national, kube le NEC yesikhatshana, kube labo vice president, ubo deputy president besikhatshana, kube labantu abaphethe izihlalo ezihlukahlukeneyo abesikhatshana, o secretary general izikhulumeli labo bonke labo bantu baba khona. Asibo bantu ongadinga ukuthi baze bayekhethwa basuswe phansi ebantwini ngokuba laye kunje uyabe engakakhethwa. Ngilethemba nje lihungahunga elingatsho lutho elingasilo qiniso ngokuba hayi kayishiyo vele indlela yokusebenza. Indlela yokusebenza ukuba lobuholi besikhatshana usebenze ngabo abantu basebesiyafaka kwabantu babo ngendlela yabo.
Khona isikuzwayo ukuthi uMnumzana Abednego Bebe lo nkosazana Thokozani Khuphe balakho ukubuyela ebandleni. Ukubona njani wena khona lokhu? Kungayenza na ukuthi abanye abangafuni uMakhuphe ikakhulu labo abaxotshwa ezikhundleni zabo ngenxa yebandla lakhe bengajabuleli inyathelo lelo?
Akulanto engavimbela ukuthi abantu basebenze ndawonye nxa belenjongo enhle yinye. Ukuthi ezolo bake benzana okubi baxotshana baphathana kabi bayathethisana bahambisana emthethwandaba benzana zonke leziya zinto ezingafanelanga zenzeke. Akutsho lutho nxa ngabe bevumelana ukuthi sebethatha indima entsha baza kwakhubumbano kunjalo bengazange bazwana izolo ukuthi okwezolo ngokwezolo namhlanje sebethatha okunye ukusebenza basebenzisane babambisane ukuze baphumelele kulokho abakwenzayo. Ngokuba ngilethemba bayamdinga wonke umuntu abekhona uma bezaphumelela kulokho abakufunayo ukuthi babe lokho bebambama amaqhubu ezola lokho okwenzakala izolo. Ayisikho ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha yikuthi ukhohlwe ngokwezolo libambisane indima entsha ngaleyo ndlela kuyabe kuzaphumelela konke abafuna ukukwenza.
UMnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni. Sokusungulwe umkhankaso enkundleni zokuxhumana ebulenjini ukudinga ukuthi iCommission yezokhetho eyeZEC idilizwe ngenxa yamaphutha asevezwe inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTeam Pachedu. Inhlanganiso yeTeam Pachedu iveze ukuba inkulungwane zabantu ezifika phose amakhulu amabili 200,000 zisuswe ezigabeni ezavotela khona kukhetho oledluleyo zasiwa kwezinye izigaba okuzakwenza kube nzima ukuthi zenelise ukuvota kukhetho oluzayo. Kutholakale njalo ukuthi kwamanye ama-address kutholakale ukuthi kulamabizo abantu abedlula amachumi amahlanu abahlala indlu inye. Kutholakale njalo ukuthi ezinye izigaba zokuvota ama constituency alabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu 100,000 wona umthetho usithi isigaba sinye simele sibe labantu abangedluli inkulungwane ezingamachumi amahlanu kusiya ngokuthi isigaba silabantu abangaki. Sixoxe lomsekeli womqondisi wozokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, unkosikazi Ellen Shiriyedenga. Saqala ngokumbuza ukuthi okwenzakala kuZEC bona bakubona njani njengebandla.
Ngiyabonga Chris ngombuzo wakho. Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhela ngobaba uChamisa, lathi sikubonile kufanele ukuthi sihluzisise i-voters roll yona leyi ekhona. Sikwenzile and njalo sisakwenza njalo ngoba khanye ngani kunengi lathi njengebandla sikubona kungafanelanga.
I-ZEC yona ithi uluhlu lwabavoti, i-voters roll, ayisoze itholakale ingelabantu abasusiweyo njengalabo esizwa kuthiwa basusiwe. Kungaba kuliqiniso yini lokho? Njalo nxa linalikhangele uluhlu lolu olwe-voters roll, lukhanya lucacile na luyilo olulungileyo kumbe lokho sikuzwayo ukuthi kulamabizo asuswe lapha lalaphaya?
Abantu bayasuswa ezindaweni lapha lalapha ababerejiste khona bade bevota khona iminyaka yonke le. Uzothiwa umuntu hayi sesukile kasavoteli ku delay kusekuyamele votele kwenye ward. So siyazibuza ukuthi kanti into leyo kutshintshwa njani ngoba abantu kabatshelwanga. Njalo siyakwazi ngomthetho ukuthi nxa umuntu efuna ukutshintsha i-constituency kumbe i-ward uyahamba e-ZEC efile i-form yokuthi hayi bengicela ukutransfer kumbe kangisahlali ku-ward leyi, bengicela ukutransfer ngilingihambise kwi-ward eyinye kumbe ku-constituency eyinye. Boni ngani lo lokhu akwenzakalanga, lokuthi i-ZEC ukwenza njani ingaxwayisanga abantu kuyasimangalisa kakhulu. Njalo nxa sikhangela ikakhulu lapho esilami okulikhona okulama-by-election khona, sibona ingani into leyi izayenza ukuthi kube le confusion, abantu bengasacine bengasavotanga ngoba kuzothiwa amabizo abo lapha ade bevota khona kuzothiwa amabizo abo kawakho kumbe asehanjiswe kwenye indawo. Ngikhuluma ikakhulu ngikhangelane le Quaker Central lapho esithole khona i-report yokuthi kulabantu ade behlala ku-ward 8 iningi labantu basusiwe bahanjiswa abanye kubo-ward 7 kulo kubo-ward 9. So siyazibuza ukuthi kanti kwenzakale njani ngoba abantu khathesi bayakhala bona ukuthi bona kaba-aplayelanga ukuthi be-transfer. So bazibuza ukuthi kanti kwenzakale njani. Lathi njengebandla le-CCC siyazibuza ukuthi kanti khona lokhu vele kwenzakale njani ngoba umthetho landelanga. I-ZEC kumele ichasisele abantu, iphume emgceke ukuthi hayi into eyenzakale yile laleyi, sibe kwazi ngoba thina sikwazi ukuthi umthetho welizwe umbe wama-election uthi thwa kulama-electoral boundaries, i-ward le-ward ile-boundary yayo, le-constituency ile-boundary yayo. So siyazibuza ukuthi nxa umuntu sezathi urejiste ehlala ku-adresi leyi kusasa sokuthiwa isetshintshiwe i-ward sesiya ku-ward yona, kwenzakale njani ngoba thina singokuba kwazi kwethu i-delimitation kayikayenzakale. So ngezinye izinto esibona ukuthi ziza zihlupha phambili, thina njengebandla sisaqedisa ukubhalisa i-report yethu, nxa sesiqedile sihamba sehlala phansi le-Zimbabwe Electoral Commission sithi Zimbabwe Electoral Commission yizo izikhalazo lezi esizitholileyo ebantwini baseZimbabwe, sicela lizilungisise ngoba nxa zingalungisiswanga kuzasihlupha kusasa nxa sesisile by-election kumbe njalo kuzasihlupha nxa sesenza i-delimitation yona eqalisa ngenyanga ka-August.
Lo ke ngumsekeli kamqondisi wogatsha lwezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, unkosikazi Ellen Shiriyedenga. Jalo zempila kahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abangamakhulu amabili 260 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kwababanjwa igciwane leli abangamachumi amabili lane 24 ngabalithole kwesinye isikolo esigabeni seMathabeleland North, kuthi abayisikhombisa 7 balithola kwesinye njalo isikolo esisesigabeni seMashonaland East.
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Kwa manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uGod knows Moyo owegwambe esigabeni sebulilima uhlasele uyise uSoul Moyo ngehloka lengqamu wambulala wasebaleka. Akwazakali ukuthi umbulaleleni uyise. Umoyo ubikwa edingwa ngamapholisa akwele South Africa ngolunye njalo udaba lokudlwengula owesifazane kulelo lizwe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usekhuze amalunga edale labaphathi ntambo iCabinet ukuthi bengaqhubeki bechaphaza imali ngehambo zakwamanye amazwe ezingaletheli ilizwe izithelo. UMnangagwa ubetshela umhlangano wakuqala lonyaka wedale leCabinet izolo eHarare esithi umkhuba wokuhamba mahlayana kwabaphathi ntambo phandle kwelizwe usubhahile. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kalibonani bantu bakithi, ngiyalibingelela lonke abayihlobo zami abangaziyo baphandle kwelizwe labaphakathi kwelizwe. Mina ngikhulumayo lapha ngiqueen wakuhadeni, ngizalwa kobhodo komningi, kodwa mina isithupha sami sibhalwe Queen Nyoni ngoba mina ngingumisisi Nyoni. Lapha ngiyakhala kakhulu izihlobo zami futhi ngiyancenga kakhulu. Kusukela last year ngilohlupho olukhulu engihlangana lalo, mina ngingumlimi, ngingafaka amabele ami e-GMP ukubhadalwa kwami kuba nzima. Last year ngifaka amabele ngo-October ngaze ngabhadalwa ngo-January, lakho sengiba ngumsindo futhi. Nga ngiba ngumsindo futhi ngiyasolakala ukuthi indaba ngikhuluma. Khathesi ngifakile futhi amabele. Amabele abantu abafake emuva kulami sebebhadela izimali. Into engizisa ubuhlungu ukuthi ibizo lami mina liphakathi kwamabizo abantu asebebhadela. So engikucela kakhulu lapha ukuthi nxa mina kuyikuthi ngilecala e-GMP. I-GMP yayingisekhothi ngiyebotshwa ngu-magistrate. Ngitshela iqiniso lokuthi ngiyibhadala njani. Kulokuthi mina ngizabe ngibhadala ngingatshelwanga lokuthi imistake yami. Ngiyacela kakhulu ukuthi ngisizakale khonapho. Sengilimile angila fertilizer, ngizayithenga ngani ngingela mali? Ngihlanyela inhlanyelo kahulumende, ngafaka udika kahulumende, ngizambhadala ngani udilo lenhlanyelo le ngoba nxa ngingathophanga vele kangivuni? So ngiyancenga lapho ukuthi GMP ngitshele ukuthi i-fertilizer ngiyithola njani. Ingitshele mina, mina ngithenge ngukhwini ngowakonyuka, ngilime antelope, ngizalwe plant. Ngiyancenga kakhulu, umoya wami uyahlupheka ngoba sengisebenza njengenja injitho niqwethana lenyamazane ithi ngabamba bathi futheke kudla bangagijimanga. So lami nginjalo. Khathesi nxa ngisebenza so ngisebenzela abanye abantu, khathesi ngikhala so abangasebenzanga bayahle. So khona okukwenzisa ubuhlungu kakhulu.
Sanibonani bantu bakithi, ninjalo ngezindawo ngezindawo. Hhawu, uyabona ipolitics yeZimbabwe vele yona lesi khona manje akuseyipolitics ngoba ungabhekisisa kwamnangakho kwachikwenga bakhona abazali baye esikolweni bayifundela ipolitics. So kuba nzima ukuthi ibe yi-understand ngoba kabakwazi kabayifundelanga politics. Abantu ababangene ngeganga bebuye egangeni beqeda bulala abantu. So kunzima ukuthi politics ilandele ama constitutions awelizwe. Kuzima ukuthi beyilandele umthetho welizwe. Yikho ubona bebulala abantu so, yikho ubona betshontsha so, beqeda bezibiza ngo president abafuna ukuvusa ilizwe ngendlela ukuthi ipolitics kabayifundanga. Yabona i-evidence yavela ukuthi abantu laba vele akusoma politicians even la kancane, akula muntu wabavotelayo. Yikho ubazwa bethi bazobusa thila amadonki ezemilimpo omuntu akula umuntu ongena e-state house besaphila. Angithi uyabona ukuthi vele isikolo kabayanga basase ngindela neganga mpilo yokubulala abantu. And amavoti lapha lekhaya kutsho umuntu elayinile vota ikudlala ngesikhathi lapha. Ivoti ngeke sebedliwe kangaka abantu bana, yisingaki bedliwa beyala beyalela embusweni ubulawa abantu. 2023 abantu bayabulawa bebulawa ngumnangako. 2023 abantu bayabulawa bebulawa ngumnangako ngoba kula muntu ongamvotela lo, akula muntu omfunayo la kancane, umuntu lo uhluphekisa abantu kwesi. Abantwana bezibe kungabayanga, abantu bahamba ngamandla emfuleni lapha, abantu bakugcwele amazwe wonke, akula muntu omfunayo lo. And akekho ivela kula muntu ongamvoteli uzobona.
Ivuka njani balaleli be-Studio 7 ngezindawo ngezindawo? Ngibuswa nguNhlanhla Mahlangu oseBotswana, eFrancistown, eBlock 8 efletini. Ngithe ekhaya lapha engizalwa khona eLupane esigabeni seMalungu. Ngivusa umama uNanhlanhla, ngivuse unkosikazi wami uMampofana, ngivuse umakhelwana wami uRJ Inkomo owayesebenza esibhedlela eSenpolu, ngivuse umalume wami uPaul Ngwenya osamthuliso inyanga laphana, ngivuse lomzawa wami uJabu osathamu, ngivuse bonke abangaziyo abakoMoses Chuma osobhuku bami laphana lomdala osathulana uNdevula. Ngithi kunjani emasimini lonyaka, kukhangaleka kuzaba kuhle yini, linjani izulu ngapho ngapha kulensuku eFrancis Town, hayi kalikho khona ilanga kuphela. Ngibingelele bonke emazudeni komphofulela abakodube kosamusa, ngithi liyaphila yini zihlobo zami. Mina ngaye ngapha kuyaphileke eFrancis Town, akula nto embi. Le corona isiyehlile sibili, izinto zonke sezihamba kahle. Ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, amen.
Sanibonani lonke, sanibonani lonke balandeli abahle kuStudio 7, ninjani nonke amagumba mani omhlaba. Hayi siyajabula konke sikubonayo lesikuzwayo, kodwa ifi lisolizana, kodwa ngabona liyivotela futhi liyifaka kumaposition ngemva kokuthi sinqobile kube seliyisola ukuthi yeyenza lokhu lalokhu, iyasihlukumeza. Hayi ngathi alikwazi likufuna ngoba yini labe liyifakile phela. Umuntu osolayo kufanele azikhuphe enkingeni, so ngoba maningi amaqembu angalisiza futhi angalisa phambili. So fanele ikhethe iqembu elibonayo ukuthi lizolisiza, ngoba lihlala likhala ngezani nanto ukhetho luyeza. Kufuna ukubona ukuthi yini elizoyifaka kumbe izozifaka, kodwa lingayifaka bese liphinda likhala, ayisabe lifana nabantu abazihlaba abazigwaza ngomkhonto abawuphetheyo. So kuyabe kungadingekile ukuthi likhale. Ye mina ngumlandeli wezabo, kusiya ngami abasonke ake sitshintsheni iphathi sivotele zabo. I-MDC sesiyibonile, izano sesiyibonile, kodwa izapho singayiboni. So ngicela sizivoteleni zabo sibone ukuthi yona izosenzelani. So umbuso wamanje singadingqono, asikhuluma lwani wa-before wabo-80s lwani wawubulalisa abantu lukhanali ongakubala kusitwani wayengekho, kodwa wayekhona siyakwazi ukuhamba njani. Abantu babebulawa bengala-chansi le. So ngelinxusa phambili ngezabo, phambili ngezabo.
Ngiyabingelela abasakazi bonke bakwaStudio 7 kanye nabalaleli, okhulumayo uPeter iThukuthele Ndlovu ngisempandeni esigabeni semkhaya. Siyanxusa uNkulunkulu kuphela ukuthi laye kuba yangangenela elizweni lethu njengoba nemfundo yabantwana sisifa kanje. Angenele uNkulunkulu abe ngibaza asinika impendulo, kodwa phezu kwabo konke sifanele ukuthi sisukume njengabantwana eZimbabwe, sibone ukuthi into ehlula yabe siyehlule, sizamenye singayali sithi kunje sithi asivoti asithini, kodwa ma singavoti siyabe sesivumile ukuthi impilo leyo kumele ihlale inje. Siyacela, siyakhuthaza abantwana beZimbabwe ukuthi abazilungisele uhlupho lwabo ngokuthula. Iproblemu esilayo nje eZimbabwe ikuthi kakubanjananga, amabandla ayasipilitha abamaninginingi. Khathesi umthakazi laye nangowakithi sibili, kodwa okukhulumayo ukuhlakaza abanye abantu. Akukho nto ongayenza loba engafaka amakhansila lama-MPs ephalamenti, kodwa engelameli ophetheyo yena engaphathanga umqondiso still uzabuswa yilo yabe phethe. Kakula nto abazayiyenza, kuyakufanele ukuthi sibambane njengango-2008 kubambane bonke abantwana beZimbabwe bezame ukulwisa into eyi-1. Emva kwalokho bese kubonakala ke ukuthi kwenze njani. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani msakazi weStudio 7. Salibonani, ngiyabingelela kubingelelayo ngushepherd leya suka eplan tshedembodima evillage 14 ezalombaba usabrite lona bright umpana mbabengelela abadala ekhaya. Lami ngiyabonga ukungena emsakazweni, phela sikhangele uhlupho olukhona ezweni lakithi, usebenza yikho abantu bahlupheka ngalela ngale, amateacher akhala ngezimali, amastrike. Phela sinxusa sikhule ukuthi ngawuNkulunkulu engasizwela lawanda bakhethe umuntu abambona impela ukuthi lo muntu uzayaletha utshintsho ezweni lakithi ngoba sesihlupheke kakhulu sokunzima kakhulu mina ngikhuluma kathi singisehabone ubutswana ngisehabone ubutswana ngilipota jamba ngisehabone ubutswana sidonsa nzima impilo enzima ngoba lutho uhamba sifisa ukubuyela ezweni lakithi lingabe mudela ngiyabonga
linjani lonke basakazi be-studio 7 mina ngikhumulani mangena eplumtree hhayi ngithanda lami ukuthi ngigcwalisele khonapho ekubeni lebandla elitsha ukwachamisa lolu luhlelo oluhle kakhulu azizameni ukuthi simnike i-chance ngoba sibonile kusenzakala eseseku-MDC indlela yonke eyenzakileyo kuye
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi elirussia lingahlasela ele-Ukraine lizazisola. UBiden wethulela amazwi izolo ngesikhathi kuphuma imbiko yokuthi amanye amasotsha akwele Russia abonakale esuka emngceleni we-Ukraine ebuyela kwele Russia. Elemelika lithi alilabufakazi balokho. Sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Udaba lwe-Ukraine nxa silukhangele babugande eqinisweni singatshayinja sifihle umphini iRussia yayizilungiselela ukuthi ifuna ukuyahlasela iUkraine ngenxa yokuthi isenzo lesi sokuthi iUkraine yayisifuna ukuthi ijoyine ibe lilunga le-NATO. Ingakho sathi nxa sithi noma sinxa sikhangela kuma-satellite lapha sibona ukuthi indlela ababepositione ngayo amasotsha abo kwakutshengisela sobala ukuthi babefakwe kuma-targeted points ababesazi ukuthi nxa bengafika batshaye kulezo ndawo baza kwenza ukuthi iUkraine isale ingasela amandla njalo besazi ukuthi lezi indawo mhlambe ezingama strongholds eziyizo eziyi backbone ye-Ukraine ngabe ngazihlasela i-Ukraine izahle iphelele ngamandla kungabi kungasabi into ezaya engahlala isikhathi eside kungabi yimpi ezabe ngensuku eziningi ingakho sasibona ukuthi indlela ababephosina ngamasosha ngabe kokuthi kwakuyikuzilolonga ilizwe le-Russia ilizwe elikhulu kakhulu kokuthi kwakufanele ukuthi ngabe babeza zilolonga bese elizweni labo kodwa bengiyekho kuma-strategy points lana esawabonayo bewafakile njalo bekhanya ukuthi ba-ready ukuthi sekungenzakala nanoma yikuyini nanoma yisiphi isikhathi.
Umongameli Joe Biden yena uthi nxa kuyikuthi ele Russia lingahlasela i-Ukraine uzenelisa ukubuthanisa umhlaba wonke ukuthi usole isehlakalo lesi. Ubona ngani linyathelo elilungileyo yini lokuthatha kumbe kukhona kade ngakwenza uBiden ukuthi aqede udubo lolu olwe-Russia le-Ukraine?
Ngaphandle ukubiza amanye amazwe ngokunenge lokho bekade kuhlongozwa nguBiden ilizwe leMelika belilamasu amanengi okuthi yena uBiden bekudingakala nje ukuthi ahlale phansi axoxisane labanye osopolitiki bakhe bambonise ngoba kwesikhathi umuntu nxa esethe wafika esimene esifana nalesi ujika engasakubonisisi kahle ukuthi uhamba njani kodwa ke into enye ebekade izabenzima njengalokho bese kubona okucishwe ufane engafanisa lelizwe laseGermany ilizwe laseGermany phakathi kwelizwe laseGermany le-Russia laphana kule pipeline ye-gas le yabebiza bathi Nord Stream 2 okuyi pipeline eyenza imali eningi kakhulu edlula 11 billion i-gas pipeline leyana obese kusenza kube nzima kakhulu ukuthi ilizwe laseGermany lalo likhanye selingenelela kulolu hlupho lolu olwempi le kade iphehleleka ingakho iGermany yeyo yazama ngakho konke ukuthi ithumele nje le-France ukuthi ayihambe iyexoxisana le-Melika ixoxisane le Russia kube lesombululo lento leyi ingaze iqhubekele phambili ngoba kunengi obekade kuzokonakala nxa kuthi zingangqikilana lamazwe omabili ngoba sazi ukuthi iMelika layo iza later izikhali ezinzima kakhulu ukuthi lapha ni support ilizwe le Ukraine kodwa ke iRussia layo ibisi ilwa kakhulu ngenxa siyazi ukuthi iRussia layo ilezikhali ezinkulu kakhulu ezicishe zifana nama nuclear bomb kanjalo ebekade kuzachiya kube ngenye impi enkulu kakhulu enye world war ebekade kade sizayibona kodwa ke kuyintokozo lokhu ukuthi sekusibona ingathi isimo sakhona sizingathi siyangokwehla ngokuthi kubonakale ukuthi sekungathi kuba khona indlela thize abayilungisayo iloba nje bengayicacisi kuhle
umnumzana Difa wajabhi bangodube ngolandela izombusazwe welemelika isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela Uhulumende uthi useze wavula yonke imingcele yelizwe ebivaliwe okweminyaka phose emibili ngenxa yegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngu-half past seven ntambama.